ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 2 kunhlolanja 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeke umumo weZimbabwe awukhululekanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lesiphathamandla sakwelebhilithane esifike elizweni izolo wagcizelela isithembiso sakhe sokuthi uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ngakolunye uhlangothi isiphathamandla sasebhilithane lesi sisole udlakela oluqhamuke eHarare izolo. Abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo emathebelelendi basola uhulumende weZANU-PF besithi kafuni ukugcwalisa umbuso wezabelo i-devolution of power. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo mphathintambo wakwelebhilithane obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe ase-Afrika unkosikazi Harriet Baldwin eHarare namuhla wamthembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo njalo ezasuthisa wonke umuntu. Ekhuluma ngemva komhlangano lo unkosikazi Baldwin uthe labo bakhangelele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngendlela eqondileyo kungeladlakela. Asizweni amazwi akhe akhitshwe isigodlo sebhilithane ngemva kwalomhlangano.
I've also managed to meet the new president, President Mnangagwa.
Nivele tuba lokuhlangana lomongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Wagcizelela ukuzimisela kwakhe ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngalokho, elebhilithani lamuhla linikezwe inhlanganiso ezizimeleyo imali engange 5 million pounds ezaziphathisa ekusebenzeni lozulu kuyiwa kulolu khetho ukuze iningi eZimbabwe livikeleke kulolu khetho. Ngikhangelele ukusebenzelana kuhle lozulu weZimbabwe ekwakheni iZimbabwe elempumelelo.
Amazwi kankosikazi Harriet Baldwin ekhuluma lamhlanje obehumutsha ngosithandekile Mhlanga. Unkosikazi Baldwin usole ukutshaywa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe izolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi udlakela lwayizolo lolu luveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo kalusoze lube ngolukhululekileyo.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeke umumo weZimbabwe awukhululekanga. Kuyatshaywana uJoyce Mjuru bacishe bambulala ngamatshe bembulalele ukuthi yindaba ekhankasa ebonana lomgabe ekhukhumeza ibandla lakhe. Nxa umumo wokukhankasela ukhetho ungakhululekanga, ukhetho lungeke lukhululeke. Ngakho izithembiso zikababa uMnangagwa zingafanana nezithembiso zomuntu olimenemene ongathembekanga kumbe nje othembisa into eyize, ngoba umumo kumele ukuthi ngayiwo shoyo ukuthi ukhetho luzakhululeka.
Ukhuluma ngokutshaywa kukankosikazi Mjuru labasekeli bakhe izolo, unkosikazi Baldwin ukusolile kakhulu lokhu wathi elebhilithane lifuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Kukhona yini abangakwenza abebhilithane ngaphandle nje kokwethula amazwi anjalo ngaphandle kokukhuluma nje?
Abebhilithane babekhona abantu bebulawa ngegugurawundi njalo babelokhu besenza zona ezizithembiso sokuthi sibhekile siyabona. Ithemba lesifiso sethu ngesokuthi ngalesi sikhathi kumele baphakamele phezulu balumise uhlupho lungakaveli, ngoba layo igugurawundi yaqala kanje kubonakaliswa izenzo ezincane kutshaywa abantu lapana kulinywa zabantu lapana kwaqina kubhubhiswa umphakathi wonke ngakho ababhilitani labemelika labo bonke abeyurophu amazwe lawe alamandla avela entshonalanga kumele ukuthi kathe sibambe ngenyawo ezimbili bathi ozashaya omunye ozalimaza omunye ozabulala omunye sizamenza njengoSaddam sizamenza njengobani sizamenza njengobani ngoba izikliwi lezi eziphethe umbuso eziphila ngokunatha igazi labantu zibulala abantu zibagqibela emangcwabeni angajoniyo ziyaqhubeka ngento eziyaziyo ngoba umcabango kaziwazi zazokubulala kuphela ngakho abebritani ngabanye abamamazwe aphezulu kumele basukume bethu ozakwenza lokhu sizamfaka edele sizomquma sizomenza lokhu kwenzela ukuthi kume ukuganga lokho okwenzakala phakathi kwelizwe lasezimbabwe
imali efika ku 5 million pounds le ephiwe inhlanganiso ezizimeleyo yibhilitani lamhlanje ubona iphathiswa na ekwenqabeleni udlakela lokuhlukuluzwa kukazulu kuyiwa kukhetho
okufunekayo ukuthi umphakathi losapho lwaseZimbabwe luphiwe imvumo yokuthi ngaphambi kokhetho lolu bafundiswe baphiwe ulwazi lonke abaludingayo ngokhetho khathesi abantu baphonga ukuthi ubaba uMnangagwa uthethe kubaba uMgabe wasokuswa nguye president but ulwazi alufikiswa ngebantwini ukuthi kwenzakale ikhulu kulabantu abathethe umbuso ngodlame kodwa kufakwa kumaphephandaba kufakwe la kumaradio ukuthi umbuso nje usukile kubaba uMgabe waqhutshwe uMnangagwa kodwa igama eliqondileyo ukuthi kwenzakeleni ukuthi ikhu umbuso uthethwe ngodlame la ngesikhaya
umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombuso welizwe abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo eMathebeleland sebesole kakhulu uhulumende besithi ukhanya engafuni ukuvumela ukuzibusa kwezabelo i-devolution of power lanxa isisekelo sombuso sicacile kulokhu kubika intatheli zindaba yethu ubathabile masuku
Bekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yePublic Policy Research Institute of Zimbabwe kobulawayo izolo abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo laba bavumelane ukuthi ngempela uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa akalaso isifiso sokuvumela izabelo ukuthi zizibuse Umkhokheli webandla eliphikisayo ele ANSA umnumzana Moses Nzila Ndlovu uthi lokhu akumangalisi ngoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ephumele egcekeni nyakenye ephikisa i-devolution esithi kudingeka imali eningi kakhulu ukuthi ifezwe
into yokuqala esizathu sokuthi sithi thina i-devolution ivele kayiso ziphumelele into ekhulunywa yilabo abasemandleni kathesi umbuso welizwe bakutsho nje nxa sikhuluma uChinamasa kubeka sobala engaqalisi ukuthi bazayesula ku-constitution into yokuqala abafuna ukuyenza so lokho kusithengisa ukuthi bavele balezizathu zokwesaba ukuthi ngabakhona i-devolution izabathathela amandla esiye ezabelweni njengoba kabakufuni lokho bonke abantu abangontando kayiphikisa kabanyeke baphila nge-devolution so sikhangele nje ukuthi bavele bazayesula nxa bengeyesulanga ku-constitution bazazithulela njengaloko kade vele bethule since 2013 and so ukuthula kwabo vele kusobala ukuthi bavele kabayifuni ngenxa yokuthi izinto ezihlupha abantu eMathebeleni leMidlands kakhulu zibangwa yikuswelakala kwamandla ezabelweni
umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla leNational People's Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo yena uthe ngamanga akhulunywa nguChinamasa Unkomo uthi iqiniso yokuthi izicukuthwane zezana uPF kazifuni izabelo zizibuse ngoba lokho kuzaphambanisa ukuhuquluza lokutshontsha inotho yelizwe Umqoqi wenhlelo zePublic Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe yena uthela nxa uZulu eke wabalethemba lokuthi into zizaguquka kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni kukhanya kungela tshintsho oluba khona
ngesikhathi amabutho ethatha ipower from uRobert Mugabe abantu babethabile ukuthi ngokuhamba kukaMugabe kutsho ukuthi into eziningi zizatshintsha kodwa ke akusabangi njalo Ngoba uEmerson uqhubekela phambili ngombuso lo obusenziwa nguRobert Mugabe. Nanga ukuthi tshintsha ama-ministers akhe wabuya wa-appoint again ama-provincial ministers. Okuyukuthi ube-violate i-constitution yaseZimbabwe. Ube kufanele ukuthi ngabe kutshintsha ubeza constitute ama-provincial governments. Kungakho-ke akutshintshanga lutho lokho kuqhutshekelwa phambili ngcindezelwa ama provinces ikakhulu iMatabeleland, iMikenzi, oMasvingo labo Mtare, iManicaland.
Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye ophe imbono yakhe ngalolu daba.
I-devolution okwenza sikholwe ukuthi si-under threat ukuthi okuthiwe nguChina Masa kuyabe kuyikuthi umuntu ozwisisa indlela izane e-operator ngayo. UChina Masa into azikhuluma yize zicatshangwa izane. Kungaba yikuthi abanye bazame ukumbambata kodwa uChina Masa uzakufaka ngendlela bethe bevaleleni bakutsho ngayo. So kuqakathekile ukuthi njengoba sibona ukuthi kulokhu kwasukela ngo-2013 akulanto esiyenziwe in the implementation and akulanto etshengisa ukuthi bazayenza and sebekhuluma ngokufuna ukuyikhipha. Siqalise ukuthi sikhampenele ukuthi ngeke kwenzakale. So it's under threat ngoba kukhulunywa ngumuntu osebandleni elibusayo njalo ephethe isihlalo esikhulu ebandleni lelo.
Isisekelo sombuso esitsha esiqale ukusebenza ngo-2013 sikubeka sobala ukuthi izabelo zelizwe kumele zizivu ngokugcweleyo okuyinto esekelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zenkayi ezingelancwadi zokuzalwa kanye lezithupha zithi zilokhu zibhekane lengxaki ezithiyeneyo ezivimbela ukuthi zithole lezincwadi njalo zenelise ukubhalisela ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe-voter registration exercise. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota selokhu uhlelo lolu lwasungulwayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa iZEC ithi inani lababhalise esigabeni zeMathebeleland kanye ledolobheni lakoBulawayo liphansi kakhulu nxa liqathaniswa lelakwezinye izigaba zelizwe. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakala enkayi sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT kuleso sigaba uNkosika uKhansila Sicelo Mpofu ongumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council.
U-first round lana yokuqala kungakangezelele ukuthi kuregister abantu abangenazithupha especially abatshalayo nabantu abadala ezizathu ezithini ukubhalisa babehluleke ukuthi baregister. Then kwazokuyana basokungezelela kwase wamalanga awu-1-1 estation kwaba yi-one day eGwiti primary school kwaba yi-one day eGwe primary school. But engakudiscovera sekuseGuwe ngalethi was the last day yangkhona ngatholanisa ukuthi abatsha laba babethethe izithupha nabantu abadala izithupha lezi kwakumele zibuyiswe ngapha eGwe primary kungakafikile ngalo ukuthi kuzoregister. But lazi zafikile anakhona ukuthi kuregister izithupha zingekho so ngabantu abacina bengakaregister. But ke esesihlanga kho ukuthi abantu bafuna ukuthi bayiregister sokukhathaza ukuthi lapho sokumele bayiregister khona sokusesenta enkayi senta lapho sokuhanje khona kube le nhleko ezithize.
Uhlupho lolu-ke olwezithupha kukhanya lokho luqhubekela phambili yini kumbe kulolunye usizo abalutholayo ukuthi bazuza abantu amaphepha la?
Abantu babethethe izithupha. Izithupha zakhona kumele zaprocesswa eNkayi district kumele ziphendulwe zibuye ukuthi iprogramu yangasibuya ekungezelela ificane izithupha lezo zikhona. Yikho lapho kube lohlupho khona lakho ukuthi sikhaveke ku-one station ngapha eGwiti azange kuthole eGwiti kulabo abangahlangana khona emajaha labo bahlangana lohlupho nje ukuthi abantu bebebuya besithi bafuna ukuzoregister izithupha zakuthi bazazithola kwabo zatholaasazingekho.
Ikhona indlela yokulungisa lolu hlupho?
Angivelezethi ngifuna uhamba ngiyebonana nayo udisitresistra ngimtshele ngendaba yangkhona. But iprovesi khona ukuthi abantu abanakelasokuthiwa kukhanya kumele sibakhuthaze ukuthi bahambe bayiregister ngapha i-district oso kule ndleko ngoba from eGuwe usiya eNkayi $3 singiken ukuthi $6 omunye umuntu ungasumtshela ngalokho ukuthi ngangcono uyebhalisa kudistrict ethi ngiwesta imali yami yona imali ihlupha kangaka ngangcono nto ngiyeke.
Inani-ke elabantu ababhalisayo bakhanya babuya yini kuzobhalisa abantu kumbe lokho indwendwe zezincane njengalokho esikuzwa edolobheni lakwaBulawa.
Indwendwe zezincane ngoba ngiyananzelela ukuthi isukunabanye abangakwanisi iminyaka ukuthi baregister. Akade sebebuya bazofuna ukuthi baregister bagcine sebephenduka. Baba bezele kufanele baregister bahle baregister kuma-services lana wokuqala. But engikwazi ukuthi abazange baphele bonke abantu bathiyeni basezindawo ekudingeni izimali ekuteketeni lapha sokuthi umuntu athole imali okuthi abe ezorejista nga kuba nzima abanye bakhona bona bacine bebanjwa yilona lolu hlelo lubuyeqinile.
Ukansila Sicelo Mpofu ngomgcini sihlalo wenkayi Rural District Council sixoxelaye ekhona le enkayi. Kuhlelo lwe-Livetalk lamhlanje sixoxa ngodlakela lwezombusazwe kulandela ukubhaxabulwa kakubi kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukahulumende wakwele Kenya lebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Raila Odinga kuyaqhubeka kulandela ukuzifungisa kuka Odinga ngolwesibili esithi usenguye umongameli welizwe. Elemelika selethule imigoqo evimba amankampana kulelo lizwe ukuthengisela amacele alwisanayo izikhali kwele South Sudan. Inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa zithi zifuna uhulumende acacise obala ukuthi uhlelo olusungulwe ngamaviyo ezomvikela olokuzingela isigebenga ole Operation Fiela kalusoze luqhubeke lubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Abakumanya amazwe abangenela umhlangano eJohannesburg bathi bafuna uhulumende abachazele ngokusobala ukuthi kungani uhlelo lweOperation Fiela lungasazingeli izigebenga kodwa seludinga abakumanya amazwe abangela mvumo yokubaselizweni. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela abakumanya amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Mark Bafu uthi okubakhathazayo ukuthi selokhu lwaqalayo lolu hlelo lugxile endaweni ezilabaningi abavela kwamanye amazwe kanti kubotshwa kakhulu abangela mvumo yokuhlala kwele South Africa.
We are requesting to meet the Minister of Police.
Siphakathi kwemizamo yokubonana lomphathintambo wogatsha lwezamapholisa, umsekeli kamongameli welizwe kanye lomphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya ngoba lolu luhlelo lwezwe lonke. Akufanelanga basebenzise lolu hlelo ukucwasa abanye abantu.
Ngenyanga ephelileyo uhulumende wethule Operation Fiela isibili ehlanganisa amaviyo wonke ezomvikela ekulwiseni ubugebenga. Kodwa iningi laba kwamanye amazwe bakhala ngokuthi abezomvikela laba nxa befika ezitezi abahlala kuzo bawisa izivalo babavuse phakathi kwamabili bese kubotshwa labo abangalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi loba nje besekela ngokugcweleyo lolu hlelo kabathokoze ngokuthi injongo zalo zikhanya zingalunganga.
Sizama ukuthi sizwisise indaba leyo kubotshwa kwabantu kuthiwa i-Operation Fiela ekhangelele ukuthi ngoba thina-ke siyasekela i-Operation Fiela kodwa singawusekeliwe ukuthi kube sekubotshwa abantu abayinazincwadi zokuhlala la ngoba ukusekela kwethu nathi singama-victims awe-crime.
Kulomhlangano abakwamanye amazwe laba abe besemhlanganweni lo oqoqwe i-African Diaspora Forum bebebizela umeya wedolobho le-Johannesburg njengoba kunguye obedumile ngodaba lokuthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba kwele South Africa ababuyele kubo. Kodwa-ke i-ofisi kameya ikulandule lokho isithi kayisiyo ngxenye yalo hlelo. Inhlanganiso zabakwamanye amazwe zithi akufuzanga kuzingelwe lokubotshwa wonke umuntu ongela mvumo yokuba selizweni ngongekho emthethweni. bathi abanye balaba bantu kungenxa yephutha lugatsha lwendaba zasekhaya olwehluleka ukubapha lezi ncwadi. Ngakolunye uhlangothi kulabathi abanye ababotshwayo yiziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezombusazwe okukuthi bangaphindiselwa emuva kufaka impilo zabo engozini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lechikenini linqobe elezanakho elaseZambia ngethuka 1 emdlalweni wokuzwana amandla odlalelwe eluveve kobulawayo namuhla. UJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu lezanakho yilo eliqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala njalo elitshayela emambuleni nguCharles Sulu yena ohlohle ngemva kwemizuzu elitshumilane. Igoli lelilize ngemva kokuba iqembu lechikenini lidlalise amathuba amahle amabili lapho abadlali balo ababalisa u-Innocent Mchenekalo Obedia Tarumbwa abehluleke khona ukulitshayela emambuleni. Iqembu lezethekeli liqale ukuzenzela santando ngemva kokuhlohla kodwa kuthe ngemva kwekhefu abafana bechikenini baphenduke bengasadlanga nkotshana bathola amagoli amabili. UClemence Matau kuhlese kudlalwe imizuzu engamachuma isithupha kwathi u-April Chirinda ulitshayele emambuleni ngemva kwemizuzu engamachuma isikhombisa lathoba minambili. Umsekelo omkhulu weqembu lechicken inuma Cloud Moyo ujabule kakhulu ngendlela iqembu leli elidlale ngayo njalo uthi lilakho ukuchayezwayo lonyaka.
Like emithi nemnandi kakhulu ezipresa singarahle ibhora mbona amathimu amaningi aza kufa kunaphela uveze.
Iqembu lechicken belisebenzisa lomdlalo ukulungiselela ukuqala kwemidlalo yecast Premier Soccer yalonyaka. Eleza nakho lona belilungiselela ukuphatheka komncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba liphushe imidlalo yeligi lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo khonale kweleZambia. Lo bekungumdlalo wesithathu iqembu lezivakashi leli eseliwudlale selokhu livakatshele kweleZimbabwe njengoba lidibane lele-FC Platinum lanqoba ngefokanya. Laphinda njalo ladlala lele-Ferroviario elase-Mozambique lapho elinqobe khona ngefoka 1. Limidlalo iqhutshelwe enkundleni yemandaba ensukwini ezedlule. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Otis Mgwabi yena ocula umdumo we Afro Pop Soul ekwele South Africa.
Abahlabeleli abaningi abadabuka eMathebelandi bawela indlu kudela besiyafuna impilo entsha eSouth Africa. Ngoba ke iningi labo lisithi umculo wabo awunanzwa eZimbabwe. U-Otis Mgwabi ungomunye wabaculi beZimbabwe osehlala eGoli. Njalo kulapha acindezela khona ingoma zakhe. Pho wena ke uqale nini ukucula?
Ngiqale ukucula ngo-year 2000 and umculo wami ubizwa kuthiwa yi-Afro Pop and Soul Music.
Ingoma zakho zizokala zipholile kamnandi. Unamadlaladi amangaki njalo wabawumkela njani umculo wakho?
Ngilama album amabili, eyokuqala ibizwa kuthiwa Inkondlo Zothando, eyesibili ibizwa kuthiwa Zulu Zulu. Abantu bawuthakazelela kakhulu umculo wami, bawuthanda and basafuna nokuthi ngiwenze ngiqhubeke ngiye phambili.
Sugo go figile ie 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 angilali isonagalwi don konto wa suzwela kuwe kenyizi oyam aliteli nawe angilali.
See what they know. So Friday, slum tuli we Afro Pop Soul Music or Otis Mgwabi. Sipete ngoma zakhe ezipholileyo ezithoba inhliziyo. Yena usebenza lobani kumntu omnandi kanje.
Kuyidlala thina nami lesithathu ngisebenze nobani elimoyo owe record label ebizwa kuthiwa yiNiche Elements. Ngathi ngafishane abantu abangenisa emculweni babukhonta imhlanga ubabongile Sikhonjwa abethi Nyathi kuye nawe buti wami Ezra Chisa Spanda he contributed a lot in my career.
Othi Ngwabi uyazibhalela ingoma zakhe njalo uthi ngeke aphume kuzingoma zakhe ezipholileyo ngoba yizo ezihambelana le voice yakhe. Phoi kusasa yakho ibona njani Ngwabi njengoba kuzinyana ukuthi abantu bathenge ingoma lezi?
Ikusasa lami lokukhanya because sazoyenza more projects, more albums and sazokollaborate namanye ama artists amakhulu. Balandeli bami nabalaleli ngithi please keep on supporting me. Ngiyabonga i-support yenu eninginikeze yona all these years. Ngiyabonga kakhulu.
Kukanya siyamkhiphela umfana kaNgwabi eMzansi uthi kayindawo njalo ukucula kusegazini lakhe kakufaniseni besiphethele yena othi Zingwabi ngomdumo wakhe olohlonzi ecula ingoma ezithobekileyo ezithandwa ngamantombazana nikela sithi molo molo ntombi. Akusimina lo ngitsho njalo ingoma kaothi Zingwabi besikuhlelo Uza, Uza, Uza Friday. You better pray for your nanji. I come running you as a Jesus band.
Otis Ngwabi ube hlabela ke kamnandi lapho ekuhlelo Woza Friday ihamba lejahelidala Ezra Chisa Spanda. Siyabonga Chisa ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lesiphathamandla sakwelebhilithane wagcizelela isithembiso sakhe sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi cha azikukholwa lokhu. Abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo emathebeleleni basola uhulumende weZANU-PF ngokuvimba ukuzibusa kwezabelo i-devolution. Iqembu leChicken Inn linqobele zanakho elaseZambia nge-2-1 emdlalweni wokuzwana amandla. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.